Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko oqakathekileyo kusasa ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-Anti-Sanctions Day. Amazwe asemhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika akumanyano we-Southern African Development Community asekela ilizwe leZimbabwe elithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Amazwe entshonalanga athi ibandla leli lephula ilungelo loluntu njalo lehluleka ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo. Kukhangelelwe ukuba abalandeli bebandla leZANU-PF bazatshengisela emigwaqweni besithi kumele zesulwe izijeziso zenotho. UMnumzana Washington Mlotshwa ohlala koBulawayo ngomunye wabantu abathi isikhathi sesiside kukhala ngezijeziso zenotho lezi. Uthi sekufanele ilizwe leZimbabwe lidinge ezinye indlela zokuthuthukisa umnotho.
Indaba yama-sanctions sesikhulume ngayo kakhulu kusukela iqala ngo-2000 kuze kube kathesi sikhuluma ngeminyaka e-more than 20 years. Ngakho sekumele sibe le ndlela ezokuthi sikwazi ukuthi sikhulise umnotho wethu irregardless ukuthi kulama-sanctions kumbe awakho. Ngibona ngani into esibulalayo kakhulu elizweni lethu yindaba ze-corruption. I-corruption yiyo esibhekile, singakhipha i-corruption kusukela phezulu kuhulumende kusehla kusiya phansi, izo zizahamba kuso ngoba iZimbabwe yile mali. Imali iyayenza through i-diamond, igolide, i-platinum and everything, but because of i-corruption asiyiboni imali leyo isehla isiya phansi isiyabhenefitha umuntu ophansi.
Inkosikazi Patricia Chabalala, ilunga lenhlanganiso yezakhamuzi eyeBulawayo Progressive Residents Association, uthi ilizwe lithwaliswe nzima ngababusayo hathi izijeziso zenotho.
Okubuhlungu leli langa noma lifakiwe yikuthi vele ilizwe lethu alikwazi ukugcina abantu balo. Inkokheli zeZimbabwe zizikhangele zona. Ama-sanctions yelawo aletha ubunzima obukhulu, angezelela ubunzima emuntwini ozimbabwelwana ozidubekelayo. So mina ngithi hayi, ama-sanctions kawakhitshwe, ye angakhitshwa mabi ye, kodwa okokuqala yikuthi ilizwe lethu yile lingenzi kahle. So ama-sanctions ye angabe khona, kodwa okukhulu yikuthi ilizwe lethu yile lingahlelekanga kwezomnotho. Umnotho welizwe wethu uphethwe ngabanye abantu abathize ezandleni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Obed Bebe ohlala eNketha koBulawayo.
Izijeziso zomnotho lezi ayisizo zikaZulu, ziyivele zikhangelele abaphathamandla bakahulumende lamankampani thize. Kodwa ke ngenxa yokuthi uhulumende wethu ujayele indaba yokuthi ebe ebhada omunye ngodaka, yena kunguye ophakathi kwenkinga, yikho sithola ukuthi uthi yena ama-sanctions lawa yiwo ahlasela uZulu. Kodwa ke kunguye ohlukumeza uZulu ngentando yakhe, esenzela ukuthi kukhanye kumbe kubonakale engathi la ama-sanctions alimaza uZulu, kodwa ke kunguye yena onguye ophatha kubi uZulu.
Kodwa umnumzana Greta Sibanda uhlala emganwini koBulawayo uthi izijeziso lezi zithwalise nzima abantu eZimbabwe.
So ama-sanctions abuyile njalo, the actual affecting abantu kaZanda. Laba bantu okuthiwa khona kumele ukuthi babe affected, ngabakho affected. Ama-companies lawo kuthiwa khona are related leZANU-PF, ngama-companies aqhatha abantu abaningi. So nalokho ama-sanctions yinto ebuhlungu kakhulu alibana ngabe akhushwa.
Ofenyela ibandla leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo uthi iZimbabwe yanikwa imigoqo ngenxa yenotho ekhona.
Uma umuzuthitha ubonwa ngomakhelwane njalo yibo abanamandla ubana bancise ukuchitha lowo mlilo ngabe uthisa lowo muzi. Singakhayela iZimbabwe ilizwe eliphiwa ama-sanctions, liphiwa ngamazwe akhathana lalo ngoba beneenjongo zabo abalazo, iyakhulu sigena inotho isla eZimbabwe. Ama-sanctions la singathi ufana lo muntu ukuthi akagijime kodwa ebotshiwe inyawo. Ngeqiniso ngeqiniso akula kuphila abantu beZimbabwe singathuthuka kumbe siye phambili sibotshwe inyawo njengakhona kwama-sanctions lawo. Ngaleyo ndlela isadakhe sibona thina ingobomakhelwane bethu bengabantu abakwazi ukuthi lokho kwenziwa yilawo amazwe amakhulu amabili, i-Britain ne-America, kungaphandle komthetho.
Umnumzana Thomas Hastings okhangelane lenhlelo ezithiyeneyo esigodlweni seMelika kweleZimbabwe ngeviki ephelileyo eHarare wenze umhlangano lonkosazana Elena Duhan isithunywa esenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ohlolisisa.